sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 18 kuMpandula 2018 usithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
My government, through the Reserve Bank of Zimbabwe, has negotiated a number of foreign exchange facilities amounting to US$500 million.
Uhulumende wami esebenza neReserve Bank of Zimbabwe sekhulumelane lenhlanganiso ezijiyeneyo ezivume ukusinika imali engafika $500 million.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo we-State of the Nation Address edalele ePhalamende lapho athembise ukuthuthukisa umnotho welizwe. Amalunga ebandla eliphikisayo le-MDC aphume edalele ePhalamende etshengisela ukungahloniphi umongameli Emmerson Mnangagwa lapho esethula umbiko wakhe oqakathekileyo we-State of the Nation Address. Inani labantu asebebulawe ngumkhuhlane we-cholera seliqonge lafika kumashumi amathathu lanhlanu i-35. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usethole izigidi ezingamakhulu amahlanu zamadola i-$500 million ekhangelelwe ukuqeda udubo lokuswelakala kwemali elizweni. Utsho lokhu namhlanje ekhuluma emkhosini wokuvulwa kwedalela ePhalamende yesishiyagalolunye eHarare esethula umbiko wakhe oqakathekileyo e-State of the Nation Address. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Emazini akhe uthi uhulumende wakhe ulohlelo lokuthi uphikisa umnotho welizwe ukuze amabhizimusi aqhube umsebenzi kakuhle, njalo leyo mali yaphandle izaphathisa amakampani afuna ukuthenga impahla zokusebenzisa phandle kwelizwe. Umnangagwa uthi ibhanga elikhulu lesizwe eleReserve Bank of Zimbabwe lenelise ukuvumelana lenhlanganiso ezikweletisa imali ezithile.
My government, through the Reserve Bank of Zimbabwe, has negotiated a number of foreign exchange facilities amounting to US$500 million.
Uhulumende wami esebenza leReserve Bank of Zimbabwe sekhulumelane lenhlanganiso ezijiyeneyo ezivume ukusinika imali engafika $500 million ezaqeda udubo lemali yaphandle elizweni. Enye yaleyo mali izaqala ukuthelwa kunkonomi kuyonale iviki.
Umnangagwa uqhubeke wathembisa uZulu ukuthi imali yamabhondi noti izaqhubeka isebenza kwesikhathi size zifike isikhathi esiqondileyo sokuthi ilizwe libe le mali yalo. Lokhu kungemva ukuba umphathi ntambo wezemali lomnotho welizwe umnomzana Mthuli Ncube ethe ilizwe sokumele libe le mali yalo. Umnangagwa uphinde wathi iPhalamende le kufanele isebenze gadalala ekuqedeni ubusela lenkohlakalo kuziphatha amandla zikahulumende lezamakhampani azimele wodwa osekubulele ilizwe. Uthe uzaqondisa imithetho etshiyeneyo ekhangenele lokuthi uphikisa indlela uhulumende wakhe aziphatha ngayo kanye lokuvula amagagasi kumakampani afuna ukusakaza. Lokhu kubuya ngesikhathi imithetho ebona ukusakaza elizweni incindezela labo abafuna ukuvula amakampani okusakaza kanye lokusebenza kwintatheli izindaba zikhululekile. Uphinde wakhuthaza amakampani kahulumende afana le-NRZ, CSC, GMB ukuthi sokumele asebenze ezimele hatshi ukuthemba usekelo lwemali kahulumende.
Equally, state-owned enterprises have an obligation to operate profitably and they cannot continue to be a burden to the fiscus.
Amankampani kahulumende akhuthazwa ukuthi asebenze ezimele wodwa, ngakho engaqhubekeli phambili ephiwa usizo lwemali kahulumende. Sizathatha isinqumo esathathwa yikhabhinethi sokuthi kwehliswe inani lamankampani kahulumende ukwenzela ukuthi uhulumende anelise ukulondoloza lawo mankampani.
Isikhulumeli sebandla eliphikisayo le-MDC umnumzana Jacob Mahume uthe uhulumende we-ZANU-PF akalawo amandla okwenelisa ukuguqa inotho elizweni njengoba kungeke obulala umnotho welizwe. uphinde wathi lokho kusho umnakagwa indlela yokuvala uZulu amehlo ngoba akuchoyo ayisiko akwenzayo.
Even in the speech you cannot pick the direction. There is no consensus with the government as to what are the priorities are. They are talking about
ngumbiko abawukhulumileyo namhlanje uyazibonela ukuthi akuqondakali lokho akuchoyo. Bakhuluma ngokuthi bafuna ukuqeda ukusela kodwa siyazi ukuthi abaqinisanga kulokho. Bakhuluma ngokufinyeza uhulumeni kodwa abaqhatsha abantu abangazi umsebenzi kupolitiko. Amabhizinisi amaningi agcwele lamaphepha wamalayisensi abawabhadaliswayo ukuthi benelise ukusebenza. Yonke into ibuthaniswe eHarare, yikho iHarare ilokuxokozela kwamahofisi kahulumeni.
Kunjalo nje amalunga edayela ephalamende ebandla le-MDC alayensi atshengisele ukungahloniphi uMnangagwa ngokuphuma edayela ephalamende ngesikhathi lapho eqalisa ukubala umbiko wakhe wezimo zelizwe or State of the Nation address. Unkosikazi Dumathemba Ndlovu we-MDC alayensi uthe lokhu bakwenzele ukutshengisela ukungamamukeli ubukhokheli bukaMnangagwa ngokuqila awenzayo ukukhethwa kwedluleyo. Ukuvula kwedale lephalamende nguMnangagwa namhlanje kutho ukuqalisa komsebenzi wephalamende lesishiyagalolunye ikanye lohlelo azibalisileyo ezifana nokuqondisa imithetho yezenelisa ukuthuthukisa impilo zabantu. Ngimele isithu 7 seHarare nguGibson Bebe.
Selokho sekudaba lunye asizweni ukuthi iningi lamukele njani umbiko lo kamongameli Mnangagwa we-State of the Nation address kobulawayo. Sikuthulela udaba ngu-Anastasia Ndlovu.
Inkulumo kamongameli Mnangagwa bathi inkulumo ejwayelekileyo njalo ifana neyayisenziwa ngowayengumongameli uRobert Mugabe. Unkosikazi sichasisile Ndlovu uthi akula okutsha akuthembisa abantu.
Inkulumo kamongameli mina ngithi inkulumo esijayeleyo akula okutsha asithembisa khona njalo ngithi phomba ukukhuluma nje kungela commitment. Engakhuluma ngendaba zobusela amahulu kuqekiwa agcwele khona iParliament njalo elokhu eprotectwa kungela nto yenzakala. Indaba ye-corruption ikhanya ngani isetshenziswa ebantwini abagenest G4 abagenest the Lacoste group then abe-G4 ibo bodwa babotshwayo abanye ababotshwa. Endabeni yama electoral reforms ngithi why ekhuluma ngakho namhlanje engazanga akatshengise i-commitment before ama-elections. It's something that ukukhulunywa kathesi but sokusiya kuma-elections kuyase sikhohlwe ngakho.
Useneta wakobulawayo kubandla lezanu PF unkosikazi Moli Ndlovu uthi bayayamukela inkulumo kamongameli.
Into ikhulunywa ngumongameli yikho ethina esingakho ngoba umongameli kakhulume into eyakhe ukhuluma into yesizwe and then ilizwe lonke umhlaba wonke kulomongameli oyedwa. Alikho ilizwe elilabomongameli abalitshumi. So ukhulunywa ngumongameli sikhuluma ngomuntu onguye ole access yokubona amazwe lokubona izinto ezihamba kanjani obone ngani kakholisiseki ngako ukhulunywa ngumongameli tafulak
ethi bakhangelele ukuba uhlelo le-proportional representation lungangezelelwa.
Singazimela sodwa ukuthi si-contest oba uba ngabantu abalezimali ngabantu abalama-asset nanjengabomama ngasila lutho. So siyacela ukuthi umongameli wethu asizele for another 5 years or another 10 years until the esteem lathi sibhalanse njengabanye abantu.
UNomsa Ncube intatheli zindaba uthe kuhle umongameli usekhulumile kodwa kulokunye okungabaphathanga wakuchasisa kuhle.
Siyathaba ukuthi umongameli usekhulumile kodwa i-security yesitate asiphathi kuhle thina njengama-journalist sibili abasiphathi kuhle. Siyacela sikuthi even umongameli kulungisise khona lokho.
Kube nokuxokozela lapho umongameli ekhuluma amalunga ebandla elibusayo baphumile edale betshengisela ukungasuthiseki ngokhetho olwedlule. UZulu laye uthi uzalinda abone ukusebenza kukamongameli kodwa lokho eqalileyo ilizwe lokho liqhubeka libhekane lobunzima. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi zidane kakhulu ngenkulumo ethulwe ngumongameli Mnangagwa lamuhla besithi kazange acho lutho ngabasemazweni kanye lendima okufanele bayidlale kuntuthuko yomnotho weZimbabwe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Wehluleka kwamongameli Emmerson Mnangagwa ukwethula inkulumo etshengisa ukuthi abasemazweni labo bayingxenye yokwakha umnotho weZimbabwe nokuthola inzuzo kuwo. Sekuthiya abaningi bedane kakhulu. Inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ithi kabalangani ukuthi enkulumeni ekhomba umhlahlandlela ulizwe eminyakeni emihlanu elandelayo, uhulumende akazihluphi ngezigidi zezalwane zakhe ezisemazweni. Umgcinisihlalo walenhlanganiso uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi engakhohlwa kanjani uhulumende ngabantu okuyibo abasekela impilo yeZimbabwe okweminyaka izinto zingahambi kahle.
Kuyasimangalisa thina njengezalwane zaseZimbabwe, uhulumende wakhe kumele akwazi ukuthi ilizwe lakithi leZimbabwe angeke livuke kumbe umnotho angeke uvuke nxa thina esihlala ngaphandle singabambisani ukuthi sihlanyele imali kuvuleke amafektari.
Ingcitshiko zombusazwe uMnumzana Gideon Chitanga uthi iningi lenhlelo ezihloswe nguhulumende okwamanje kukokuqela le mali yokulwisa umkhuhlane wekholera, amandla okuphumelela kwazo akuzizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe.
Very shocking. I would have thought that they would look at the diaspora as a source of capital for investment because they are the people who are
in general. Bengicabanga ukuthi bazabona ukuthi abasemazweni yibo abalemali yokusungula amabhizinisi elizweni ngoba yibo abantu abasebenzayo abangabalayo imali yakwamanye amazwe edingakalayo.
Esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Khulumani Njayi uthi kuvele kwaqala ngokwalelwa kwabasemazweni ukuthi bavote okuyikho okukhombise ukuthi uhulumende omutsha akaqakathekisi indima abayidlalayo elizweni.
Kukhanya ngathi isithukuthuku zethu thina abantu abasebenzela ngaphandle ziphelele koyeni njengezezinja. Ma ungabheka ngomnyaka imali ethunyelwa elizweni laseZimbabwe ngabantu abangaphandle langemuli ezigcinwa ngabantu abangaphandle, uzothola ukuthi uhulumende kumele ahlale phansi acubungule acabangisise ngendaba le eyokuthi abantu bangaphandle engabanaki.
Intatheli eZimbabwe uMxolisi Ncube uthi uhulumende nxa ezimisele ukuvuselela ilizwe ngokuqotho kuzafuze alilungise iphutha lakhe alenze kule nkulumo eqhakatheke kangaka.
Ngibona sengathi uhulumende akalandaba lathi usesilahlile ngoba okokuqala sayaliswa ukuvota ekhaya ekhethelo esanda kwedlula. Sikhanya sivalelwa ngaphandle kuyo yonke indlela. Angazi ukuthi kufanele size senzeni ukuze lathi sibe ngabantu abacatshangwayo ngazo zonke izikhathi.
Umncintisemeli ibandla lezapho eKwanda Central uMnumzana Kanisha Zinkala laye osebenza kule South Africa uthi sekukhombisa ukuthi uhulumende akakhulumi iqiniso uma esithi iZimbabwe isivulelwe osomabhizimusi.
Sibuhlungu-ke thina sifisa ukubuyela ekhaya, singabantu mhlawumbe esesenza imali ezithile esifisa ukubuyela nazo ekhaya. Okubuhlungu ukuthi upresident akhulume ngediaspora kakhulu, imali silazo siyafisa ukuzovusa amakhampani amafemu nani nani, kodwa siyavinjwa asikwazi ukuthi leli lizotha li-open for business livulwe nganxanye lasalela abanye yini.
Phoza wonke umuntu osebenzayo phandle kwelizwe ulabantu abasekela ngemali langokudla ekhaya. Abanye balaba abasemazweni sebekhokhela amakhampani amakhulu buthi abanye sebila amabhizimusi abo angadala umehluko weZimbabwe nxa engasungula izihlelo zawo khona. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Yebo, mtsakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today aqoqeni etulethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Uhulumende weBrithani ukhuthaza eleZimbabwe ukuthi lilandele iziqondiso zokulungisisa isimo somnotho lesezombusazwe welizwe. Lokhu kugoqela ukubona ukuthi ibhanga elikhulu le-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, lenza umsebenzi walo wokulondoloza imali athi ukuba yilo elihlawulela izikwelede zikahulumende njengalokhu okwenzakalayo manje. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu ngokunye kokuvezwe ngummeli weBritane eZimbabwe osechiya lomsebenzi, unkosikazi Katriona Lang, emhlanganweni letatheli zindaba ngemva komhlangano wakhe lomphathintambo wezemali uProfesa Mthuli Ncube emahofisini ogatsha lolu eHarare lamhlanje. Unkosikazi Lang uveze ukuba kutshelanwe iqiniso emhlanganweni loNcube.
You're responsible for the economic reforms, and that alone is challenging enough around the fiscal side, getting to
Ujabelizwe lakhe lamanye athuthukileyo lapho eZimbabwe elezikwelede khona afisa ukuzwa ukuthi ndlela bani ezizokwethulwa nguhulumende weZimbabwe ekuthuthukiseni umnotho emhlanganweni ozokwenzelwa eBali Nusadua kwele Indonesia we International Monetary Fund IMF le World Bank ngomfufu. Umhlangano we IMF lo uzokwenziwa kusukela mhla ka 12 kusiya kumhla ka 14 mfufu lonyaka. AbeBritane bathi kuzokuba lithuba elihle lokuthi uhulumende weZimbabwe atsho uba uzimisele ukuthatha isikhathi esinganani ukufeza lokho athi ufuna ukwenza ukuthuthukisa umnotho welizwe kanye lezombusazwe. Umphathintambo wezemali uNcube laye uveze okunye akuxoxisane ngakho loLane.
Besikhulumisa ngendaba zenotho yelizwe, njalo ngimbonga ukuthi khona i-UK ingumngane oqinileyo oweZimbabwe. Basinike imali engange 1 billion pounds kusukela ngo-2009. Imali eningi kakhulu, siyabonga. Njalo basiphathisa kakhulu ekuzameni ukubhadala izikwelede zethu, from outside, it's called arrears clearance. Njalo basisupport ukuthi sikhulume namanye amazwe ukuthi la sizwisise ukuthi sizamani nxa sikhulume ngo-Vision 2030.
UNcube uthi bazoqinisa umsebenzi wokwenza ibe khona inguquko kwezomnotho welizwe edingakalayo.
Sikhangelele intuthuko, sikhangelele inguquko. Inyanga ezayo siza launchi lokuzeli iplani yethu yokuthi sifuna ukwenzani, sibili ukuthi sithuthukise uZulu wonke, abantu babe lemisebenzi, kube nokuthula, ezenotho ziye phambili.
AbeBritane bathi bazoqhubeka besipha eZimbabwe usizo lokuthuthukisa umnotho welizwe ukuze lanelise ukubuyela kunhlelo eziqhutshwa ngabe-IMF. Bathi kumqoka ukuba eZimbabwe liqinise umsebenzi wokuletha inguquko kwezombusazwe, baqonqosela kwezokuqakatheka kokuhluzisisa udaba lokubulawa kwabantukazana ezitaladeni zeHarare mhlaka 1 Ncwabakazi, lapho abakubutho bavuka ubhova babulala izalwane zeZimbabwe ngemva kokutshengisela kwabalandeli bomanyano amabandla aphikisayo we-MDC Alliance betshengisela ukukhonona kwabo phezu kokuphuza kwekhomishini yeZimbabwe Electoral Commission, ZEC, ukwazisa impumela yokhetho. Kodwa bathi bayalijabulela inyathelo elithethwe ngumongameli welizwe ukubumba ikhomishini ezokukwenza lokho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngikuMavis Gama.
Uhlelo lwezi-connection namuhla sixoxa ngokuvulwa kwedale lePhalamende ngumongameli Emmerson Mnangagwa lokuphuma kwamalunga e-MDC edale ngesikhathi uMnangagwa esethula umbiko wakhe we-State of the Nation Address. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani i-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-03 18, kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook leVOA Ndebele.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Putin wakwele Russia uthi ukuhlaselwa kwele Syria ngesikhathi semissile okugcine kubangela ingozi yokuwisana wendizamtshina yebutho lelilwe lakhe elwandle olwemediterranean kulusizi kakhulu. Umthethwandaba waphezulu wakwale South Africa usunqume ukuthi ukubhema loba ukusebenzisa insango kwabantu emizini yabo kusemthethweni. Umsekeli kamahluli omkhulu uChief Justice Raymond Zondo umthethwandaba weConstitutional Court wethulelesi isinqumo namhlanje egcizelela isinqumo esasenziwe umthethwandaba waphansi. Umphathintambo kahulumende obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube utshele intatheli zindaba namhla eHarare ukuthi kufanele osomabhizimusi bemukele imali yama-bond notes ngoba yiyo esemthethweni kusaqiniswa imizamo yokuvuselela umnotho welizwe. Lokho kwenzakala lanxa uMnumzana Ncube yena usanda ukukhethwa ukuthi aphathe lesi isikhundla wayethe uzaqalisa ngokumisa ukusetshenziswa kwemali yama-bond notes ngoba yiyo ebangela uhlupho olukhona. Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe uMnumzana Bulisani Ncube uthi okungaqeda lolu hlupho yikusebenzisa imali yama-rands e-South Africa hathi ukuqhubeka nge-bond note.
Intengo yemali ku-black market ayikhwelile. Amakhampani afuna ama-US dollar ngesikhiwa bathi let's swallow our pride. Sivume ukuthi kwehlule siqale khathesi ukuthi sikhulumisane lo mali lona e-South Africa akasilahli sisebenzise irandi hayi i-US dollar. Uhulumende asathathe yena amanyathelo aqhelileyo asaqale yena ngokuthi intengo yezinto ezivela kuhulumende zonke zibe ngamarandi amapasipoti konke konke ibhajeti ihle iyenziwe ibe ngamarandi. Ngalokho kuzaba lula ukuthi kusebenzeke.
Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Melusi Moyo uthi abantu makhaza yibo abathwele amagabha avuzayo ngohlupho olukhona elizweni.
Le masupermarket lapha izinto ziyasilela ekhaya umuntu lokuqhubekela phambili usiba muntu. Awuthi ungabuya esitolo nxa ungani kuyathengeka basho bakubuthi konke bathengisela phandle. So kuyabe sokutholakala intengo ephezulu okuyinto ekhathaza izakhamizi. Njalo into yomkambo omnyama le wemali ikhanya iqhubekela phambili ngoba laba ositshintsha mali bayanda ngasikhangelela edolobheni nakobulawayo ngahamba laphana e-trade gold yibo bodwa asebegcwele abaya betshintsha izimali kodwa ma uyifuna leyo mali ebhenki ayitholakali. So kusiba yinto enzima ukuthi ungahamba ezinye izitolo zinama-prize amabili eyabinge-ecocash le-cash ayisiyo yonke imithova emukela i-ecocash.
Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla le-MDC uMnumzana Nkululeko Sibanda uthi imizamo eyenziwayo ayisoze iphumelele ngoba osomabhizimusi bakwamanye amazwe abamthembi uMongameli Mnangagwa besithi kanqobanga ukhetho olwedluleyo ngendlela ecacileyo.
Amazwe amaningi kwele South Africa ngathiwani liyakhumbula ukuthi ukhona umnyaka lapha upresident uZuma atshintsha khona uminister we-finance ibhande lakhanya lisiwa uphesenile wafaka umnye kade ethenjwa ngosomabhizinisi irandi yaqala ukuqansa njalo. Emazweni amaningi kwande ukuthi nxakwainogwenta upresident omutsha ikhononi ibe ngani kaphefumula ingane yethusela kumbe le mali yelizwe ingane yethusela ingazilokhu isiwa kubethi ukuthi ungafaka uminister we-finance kumbe ufaka i-cabinet lakho futhi ikhononi ijayele ukuthi yethuke kancane yenze ngane layo iyazibonakalisa. Uinogwenta kwapresident Mnangagwa oyilegitimate wachaya umkhonomi wawa kancane bathe befake i-cabinet entsha bafaka uminister entsha i-economy yawa. Akukho abantu abaningi emhlabeni jikelele abangosobhizinisi athembakalwayo kumbe athe xaxaxa abamkholwa kapresident Mnangagwa ukuthi angasebenza kuhle ngomkhonomi njalo ukuthi ngabe ngalethi imali yabo kwele Zimbabwe ingaba nempumela enhle ikakhulu osomabhizinisi kabamthembisa ngayo.
Esethula umbiko we-State of the Nation address namuhla uMongameli Mnangagwa uthe uhulumende usethole imali eyizigidi ezingamakhulu amahlanu amadola i-$500 million ezakwabelwa osomabhizimusi kuyo nale iviki ngendlela yokubaphathisa. Inani labantu asebebulewe umkhuhlane wekholera seliqonge lafika kumachumi amathathu lanhlanu i35. Ukansela weHarare umnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe uthi lanxa inani lasebefile liqhubeka liqonga umanisipala wakhe usethethe amanyathelo achiyeneyo okulwisana nalo umkhuhlane.
Umumo ukhanya sungazathi subambeka ukuthi sizame ukwehlisa kwemkhuhlane wekholerari ngendlela ezitshiyetshiyeneyo. Njengesithi of Harare sithola uncedo kulaba ama-well-wishers amankampani kuhlanganisela layo unkulumende labanye labo abama-organization achiyetshiyeneyo abanjengama-NGOs esisebenza labo sihamba labo bebona labo ukuthi kumi njani sincedana ngendlela ezitshiyeneyo ukwenzela ukuthi sehlise otherwise uhle uke uphele. Siyabonga unkulumende ngoba laye sengenele waphumisa naye imadlana yokuthi sincede ukuthi uhle uphele umkhuhlane lo.
Kuyini elikwenzayo lina njengomanisipala ngendaba yempompi ezithwala ingcekeza ezidubuka mihla lamalanga nje?
Ye, esizama ukuthi sikwenze ukuthi kuphela ludubo olwesikhathi eside elokuthi impompi lezi seziluphele. Alusilo dubo lwanamhlanje lokudubuka kwamapayipi aphansi, ukuthi yimali eziba zilutshwane ukuthi silungisise kakuhle siqede udubo lwangikhona lokudubuka kwamapayipi amasuwa lamapayipi amanzi. Kodwa sesizama lathi endaweni ezitshengisa ukuthi kade zile risk enzima enkulu ebantwini ngendaba yokuthi sekuke kwaba lo mkhuhlane lokuzo, sizama ukuthi lezo ndawo sizenze ukuthi amanzi akadengekho ake atholakale ukwenzela ukuthi umkhuhlane uphele. Ngoba indawo ezikangelene lo mkhuhlane lo yindawo akade ziswela amanzi okwesikhatlanyana okubange ukuthi umkhuhlane lo uthole indlela yokungena kuzo.
Izibi selizithwala yini ngoba abe sibona imifanekiso yezibi ezigcwele ndawana yonke nje?
Ye, sesenze ukuthi izimota zethu ezathengwayo zike ziconcentrate kuleyo ndawo enjengeGlenview naboBudiriro ukwenzela ukuthi izibi zonke zike zikhutshwe.
Lo ngumnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe, ukansela weHarare, sixoxela ekhona le eHarare. Umculo kazinja ziyamluma esithi singamaNdebele. Singekehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo we-State of the Nation Address lapho athembise ukuthuthukisa umnotho welizwe. Amabandla aphikisa ibandla, amalunga ebandla eliphikisayo le-MDC aphumile edalela ephalamende kusethulwa lo umbiko. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.